Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mpandula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla le MDC kwenziwa kungela themba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla lezano PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabahuquluzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo eleMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya kwenzakala embuthanweni lo sixoxe lo mhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kholwane Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impikisha ku-social media abantu bekhuluma ukuthi abantu bengabe bathwa. Kodwa maybe singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye in full force and layo ama-activities e-MDC nganabantu ngani bokuthi balokwesalwa these days ithawuni yonke lapho amapholisi bebegcwele bebevala imigwaqo bebenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuyangena i-stadium. Lo mumo womi-economy lawo awumanga kuhle abantu imali zokugada ngani sezisuka zibakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter laboFacebook, lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyoChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba, ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi beqoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphe epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba lama-interpretations amaningi. Abanye abasupport uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala. Njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi si-analyze lesi sigaba singatholanga ifula picture ukuthi kwini kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Twangirai, kwakungani kule themba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo, ungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo, ubona njani wena khona?
Siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kube lokungani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu. And kwesinye isikhathi amaZimbabwe nawuthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. Siyabona ukuthi besilama-election besilama-by-election khathesi. Siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuka lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto ezenzukuthi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninzi. Kungaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha ekayangena agijimisa abantu ngeva beke kwaba lama demonstration. So kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imodi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.
Alo-ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMugabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla le-ZANU-PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla le-ZANU-PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lalo. Siqoxelo nobhala obona ngenhlelo zebandla leli umnumzana Obhethi Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana but njalo nxa sekwenzakele kutsho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo ukuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolwaqali sengakatshoni kathe njengoba setshonile sekungokunye esiza kubona ukuthi sizakubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala isakhangele ukungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokho esiza kulandela njengokwathi sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila. Kade sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala, sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthoko ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyaphi yakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo. But ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Obhethi Mpofu, unobhala obonwa ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. Inkampani yesakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. inkampani le ikhokhelwa umnumzana kuDokashe Tagwirey owazakala ngelokuthi Queen Bee. Iphephandaba lakwele Bhilitane le-Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundoda osusayo wenza idafeta. Undoda lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undoda lo osusayo akwaziyo ukubulala, akwazi ukuvusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayize aningoba i-Crop Motors iyo ethenga izimota zikahulumende. Sakunda yibo ozigxekexe zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amaresi ona la angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu okumangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti wafrize kumbe elizweni elinjengeZimbabwe elibenotho emangalisayo. Namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele lelizwe le-MMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele, kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima-ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi kahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayethengisela. Umuntu usekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abame bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka, i-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kubhukuthwa kule by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi se-United Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla le-MDC alalelwanga ukutshengisela. Umalaba uthi ibandla leli layacela ukuthi liphiwe imvumo yokutshengisela emthethwandaba ongayisiwo we-High Court, kona kumele liye e-Magistrate Court. Iphephandaba le-Chronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lumnyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute yiyo esiyifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bemfuna ukufaka nje umzekelo, umzekeliso nje. Angazi kumbe ngabe ngubeke right. Mina bembona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzibithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100. Lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller esenamabreki. Ungayiyeka yetshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Into emele sizipicture khona-ke umzekeliso wami kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa sezihambele obebheka ifemili yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathwele nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasayo nje okusayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka ejoni le nje yena uzoncwabangani abantwa bakhe kumbe ifemili yakhe, omunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli kubekweleli kubekeleli kubekeleli. Amakhofini adura ukudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa. Ngithe zipikithe wena umuntu owane ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ngaselamabreki, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kuludubo olukhulu lapha madoda lena elingaphophesiya kwemzansi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda ale. Angiboni ukuthi sibili lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuya kuthi i-area khonapha ngo 2 weeks singanazi sakwantshontshwa intambo zona ezingamagetsi zaqhunywa ngamasele kusuku ngo-2 o'clock. Le 2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zena amafoni esijajisa next door. Asawazi abafriji amile, yonke into imile, computer isisebenzisa, inkundla enkundla zakhona zizibuludu khonapha ethu. Amanzi la ayabevaliwe, bayenza lokholothwa water ration. Kunzima madoda, kuthambanga. Izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar tesi costa ama-30 pound. Umpuphu oni, hayi madoda, akula asizi ukuthi khona kuthini kunokuyigamela kwakhona lokhu kungaqedakaliyo. Kuthulisile kutezi. This is totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthela. Ngikhuluma nje khonapha siku-darkness. Thinamakhandlela senzani, but part of it, the fun part of it, izinto zona ezidlulayo emashops. Ungahamba emgwaqweni i-Special 5 Avenue laphana athola ngi-cheap price, thengiswa e-street deal. So ukuthi kuhamba njani vele kuloleli lizwe, hhayi ngathi lizwe nje lingalabakhokhela. Ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi. Mina sokungihlukumeza.
Linjani bakwethu, ngitshona njani ilonke nje. Mina ngikhulumayo umtshiso, ngikhuluma ngase Botswana eGaborone ngikhangele ukuthi khona ngikhangele indlela okulahlwa ngayo indoda labathi uRobert Gabriel Mugabe umuntu owavusa iZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka namhlanje ngosebekwa sokuyisecret uthiwa yisecret kunjengisa ukuthi abantu laba iRose Acre wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe ekutrima amaphathi abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni kusobala ngoba walile wathi umfazi wakhe walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe nanguliyo uyakufakaza live ezikhulumela ukuthi bazathatha ama-private parts abantu laba sibuswa ngabathakathi bayaloya uhlupho lwakithi luyi-one thina especially siphuma ku-southern part sile problem ngoba siyabasapota nxa sebekupositiini kabasasikhangeli asivukeni bantu
salibonani basazi seven kakhona mbingelelo kanonona wande Chris Gandhi bonke nje Ray Shotto Mike Hove Blessing Mzulu Lutungameni Nkomo lonke nje lonke ngiyalibingelela basakazi besitudio seven linjani khona ngapha eAmerika hhayi ngapha indlala thathile hhayi inkayi kuyaphiwa bengithi mina ubaba umongameli beza kukhuluma ngakho indlala le khona ezweni ma ngikhumbula umoyo umgabe wathi nxa esebone lokhu abathele ukuthi yona i-national disaster sibona abantu sebehola izimali o-Christian Care impuphu konke kube kuhle kube ndiyana nenhlanyelo umgabe wayesithi yena ayiphiwe wonke ogqoke liphi ibhaji kodwa ubaba uhamba e-America e-United Nations akhulume ngama-sanctions ama-sanctions akula ama-sanctions la ama-sanctions ayikusimile ngisebenze e-railways mina laphana wavula i-corridor e-Beira wazavula i-Rutenga waka le-bridge le-Beit Bridge yayibuye oil ebemfayile ama-sanctions nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America kanti bona behlula kuyini laba bantu cela-ke uba abadala laba kahlangana umfana lo bakhulumisane uzondana kwabo asikwazi thina sazi lethu sifelani asazi ukuthi abantwana bahlezi emakhaya khona la kuba nobugebengu sebebhema into ezidakayo bahambe bebamba abantu ebusuku bengene ezindlini begqekeza hhayi bo sicela usizi kakhulu esengibuya upeter makombe ngiyabonga kakhulu uba usehambe wahlolwa kwenye indawo nkosi busizi lapha usobala nganti ngiyalalela lezi ndaba lamaphepheni wayengumongameli vayisi kagabi uphekezela mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba bazamsika bamajekiseni kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa hhayi bo sicela ukuthula ezweni sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi hawu umkhwenyana wami kabuye inkayi zomnika ufazi bantu hhayi sicela ukuthula
Ndivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozimba yikho kanye ngoba uvele bekungake kwamlungela ukuthi alale lo nkomo e-Heroes Acre ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo umgabe wamhlukuluza kakhulu so hayi mina ngimbona umgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Heroes Acre ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Heroes Acre ngiyabonga
ye hayi lathi siyabonga yibo-ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ezithi zona +1 202 465 0318 njengoba ngitshile balaleli siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane ingadluli yona i-2 minutes ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni ngoba nxa imide hayi siyehluleka siyabonga kesikhangeleke indaba zangapha kwele Melika Lamhlanje sixoxa ngodaba lwebandla lama-Democrats eselikhweze udaba lokuthi uMongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela uMongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kaMongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden, onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Okwakhathesi kungathi mina mbonathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani nxa ngikhangela iphepha lelana abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga?
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi. Kodwa umhlaba uyabubonile ukuthi bavikela into engayisiyo. Mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika, kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota. Kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbhaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi kufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenyeka bazoze bathola amavoti okwala. Ngoba intini khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment. Ukhangela icala lakhona lingangayi kusene.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni esedolobheni leTexas. Macaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma kaLinton Kwesi Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kule ndaba ezifana lezendlu okuthiwa i-Blue Roof. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo sasa sikhathi sini.